Ulabanye abathi lenze kahle ele Zambia eseliphanyeke udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso ye Southern African Development Community le African Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli wakule Russia ngobudlelwano belizwe leli lele Melika. Bathi uMnangagwa watshela umnumzana Vladimir Putin ukuba ele Melika lisekela ele Zambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe wesaba umnyama ongelampisi. Intatheli zindaba yakwele Zambia, umnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba ele Zambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le-America phakathi. Ama-statements lawana akekho right in a way. Ngoba bona nje babebona ngani indaba le private, it will not be known. But unfortunately, amazwi kaMnangagwa la aphumile nje, kuthiwa kuphumile e-video.
UMhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso ye-SADC le-AU kunganceda amazwe omabili alobudlelwano abaziwayo.
Indaba le yakwanisa ukulungiseka ngoba iZimbabwe leZambia i-relationship ngiyakudala le. It's an old relationship which goes even before singakabi le-independence. So I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo oyintatheli zindaba esebenza kwele Zambia, uMnumzana Vusi Moses Phyllis Banda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Kuqakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane okuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngomfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo. Singabantu banye, kungaba nje ive ungakhangela ukudla konke nje. Mina ngiphila lapha eZambia, akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kithi ngoba vele ngabantu abaphila ngendlela lathi esiphila ngayo. Inkulumo le lathi ayisiphathanga kuhle sibili, so sikhangelela ukuthi baza khulumisana iSADC le-AU ingenele lapho kweneliseka khona, bazama ukuthi bababonise bakulungisise lokhu kungaphambanise kokudlula lapho.
Lokhu kusekelwa nguMnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
President wase Zambia ukorrect ukuthi ayeyiraise leyo issue kuSADC because ikhol okufanele bakwenze yona iplatform available kuMight of States ase Southern Africa kulabo Troika on Defense and stuff like that. UPresident wase Zimbabwe waphambanisa ngalokho esikuthi diplomacy, ukuthi ayekhuluma ngelinye ilizwe kwelinye ngesintu sidilunyeyo.
Kodwa uMnumzana Guta Msaka okubandla leZanu PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulisana phakathi kwamazwe la lele Melika.
As long as kulabo HH leZanu PF akula budlelwano obuya phambili. Kodwa kungaba le HH ne opposition eZimbabwe o Triple C banivani baba lobudlelwano, thina sidlelana le PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangazwe. Ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu. Silabo abaningi abeZambia abafunda abatrain abaningi lapha eZimbabwe. Okumele umuntu akukhayele ukuthi nxa ungumongameli welizwe ukhayele sithi ngesingizi ngama-interest ama-citizens akho first. So ubaba uMnangagwa ukhangela i-security yelizwe, akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunda eZambia. Umakhelwane engakhangela ukubana usesenza into engakompromise i-security yelizwe lethu. Umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe.
Elomeli kalidilisekela amazwe atshiyeneyo ukuze kazi le-Afrika ukugoqela ele Zimbabwe.